Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 kumbimbi 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations okunanza amalungelo abesifazana.
Abatsha esiqintini seGwanda sebekhuthazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe.
Odokotela abasebenzela isibhedlela sikahulumende baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations okuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni owe-62nd Commission on the Status of Women ovulwe ngokusemthethweni lamuhla. Abanye abakulo mkhosi iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezigoqela onkosikazi Sithembiso Nyoni, Mabel Chinmonoma kanye loMonica Mutswangwa, isiphathamandla se-MDCT unkosikazana Paulina Mpariwa kanye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo labo baphatheka kulo mhlangano. Ekhuluma lentatheli izindaba ngaphambilini kwalomhlangano e-Ethiopia, unkosikazi Nyoni ubikwa wathi kuqakathekile ukuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni ngokubanika umhlaba, imota zokuhambisa, amanzi ahlanzekileyo lokunye okungabancedisa ukuqhuba amabhizimusi abo kulokubadingela imisebenzi nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza omunye waphatheka emhlanganweni ofanayo ngomnyaka odluleyo unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo ukuthi kuyini abakuphathela abesifazana ekhaya ngemva kwalomhlangano.
Kusemuntini ohambileyo njengomuntu wayevela kubulayo ngithe ngivela khonale ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona kuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo, kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko, futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singamapolitician. Ngabangenisa kwenye i-training omumama bama-districts, ama-constituency ahlukeneyo. Bafundiswe ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababe-trainer omama ukuthi benze osepa, benze ama-drinki, benze lokungamakhekhanyana ukuthi bathengise, bazuze imali zokuzisapota bona. Abanye basikuthatha lokhu sebe ngo-business woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezi mali. Kuyafundiswa khona lezi nto eziningi lokuphatha imizi. Mina ngiyakuchathekela ngithi abe-parliament ukuthi i-nutrition, ukudla okulomsoco, yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi.
EleZimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano?
Ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu okunye futhi kuya ngabantu abahambileyo phela abantu bayaphonga ukukhethwa njengoba bayafuna emhlabeni lapha bayakhetha nje basike bazithulile khonale bangaze bakhuluma lutho sifanele ukuthi nxa sihambile khonale siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.
Lo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo wakobulawayo sixoxela ekhonale kobulawayo.
Abantu esiqintini seGwanda sebekhudazwe ukuthi bachiyane lomkhuba ukuphatheka kudlakela lwezombusazwe ikakhulu kathesi kulungiselelwa ukhetho. Kubika uAlbert Ncube.
Ekhuluma labantu eGwanda umqondisi wenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust iCYDT uNkosazana Chazisile Ndlovu ududlakelo solubonakala kuMDCT luyadanisa. UNkosazana Ndlovu uthi abantu kuzamele baphakame bazijola ukuthi abasoze bavume ukusetshenziswa ukuchaya uZulu ngesikhathi sokhetho. IZimbabwe ikhangelane lokhetho lonyaka njalo amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela lolu khetho. UNkosazana Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi udlakela kwezombusazwe azwe selukuqalile kakhulu uMDCT
ndaba ukuthi sike sawubona umedia yangezikanazile ukuthi abantu abasha yibo abakade behamba phambili ezintweni zomsindo ohambelana nentombombangabantu so kuqakathekile ukuthi singabantu abasha siset our agenda ibe sibethiyazo nomuntu okuthi waseyino to-violence.
Iningi labatha kulomhlangano lifune ukwazi ukuthi kungani uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bathawe eBuyera lakobulawayo. Osakhulayo ebandla leMDCT ebona ngokuphathelane labafundi njalo efundela ukuba ligwetha uJabulani Ndlovu uthi abalandeli bakamakhuphe yibo baqala ukulwa emhlanganweni wakobulawayo kodwa uthi njengebandla bayalusola udlakela njalo abatha kumelanga bavume ukusetshenziswa kudlakela lwezombusazwe.
Mbili singe nama pata imuni only for a day. So jina waseja, as nama youth, we must like shun away from the violence and all those violence. And any do, leke mna zile, ukuthi the very same youth, abasete niswai, abangasebenzi. Like abasete niswai, lama uya betato vise chaba, betato vise disruptor mamikini.
UWellington Nare webandla le-PDP uthi abatsha kuzamele bangene labo kukhetho ukuze baphathe ingatsha zikahulumende.
Abantu abatsha sesisuka from ubeningabancedisa uba yilabana abaphaka ama-posters uba yilabana abagijima besekele abantu abadala ezabantu abatsha sesiklaima sesifuna lezo zikhundla ezobu-councilor ezobu-MP create ministry yabatsha ikhanisa lenhlo zabantu abatsha ayikhona le ekhona ekhokhelwa umuntu olupheleyo le minyaka ye-67.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ku-CYDT ukhuthaza abatsha ukuthi bahambe bayehlola amabizo abo kuluhlu lwalabo ababhalisa ukuvota i-voters roll inspection lapho lolu hlelo luthelwa qala.
Uyanini bakithi lizotheka amabizo enu ku-voters roll lingadali lizitshele ukuthi hayi andovele ngabhalisa lesilifundazo
inani labathe selibhalisele ukuvota lonyaka libikwa liphezulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kodwa amampofu uthi baqhubekela phambili bekhuthaza abatsha ukuyabhalisela ukuvota. Iningi labatsha kulomhlangano liveze ukungazwisisi udaba lomanyano we-MDC Alliance njalo libuze ukuthi lamabandla akulomanyano azasebenza njani ngemva kokhetho. Abanye ngabathi lamabandla alakho kubumba ibandla elilodwa ngemva kokhetho. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Okay. Lalele kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethenjiswe imali efika amabhiliyoni amathathu ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe abalesifiso sokuzevula amankampani abo eZimbabwe. Ebhala kuphephandaba elidumileyo eMelika eleNew York Times izolo, uMnangagwa uthe eZimbabwe seliguqukile langena endleleni eya ekukhanyeni kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni nyakenye. Ngaleso sizathu uMnangagwa umeme abakwamanye amazwe ukuthi bazencedisa ukuvuselela umnotho welizwe esithi inotho yabo izavikelwa ngazo zonke indlela nguhulumende. Nanku lo mthetho Indigenization and Economic Empowerment Act usuguquliwe. UMnangagwa uvumile ukuthi ilizwe lisabhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala ukulondoloza amalungelo oluntu. Umongameli Mnangagwa ucele njalo amazwe ethesa eZimbabwe izijeziso afana lele Melika lele Bhilithane ukuthi ezesule lezi zijeziso. Sixhume incwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngo-2013 Mugabe laye wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayethona ehamba e-China esitela ngama-megadeals awo e-China labe-Belarus labo-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesithini njengamaZimbabwe into kumele sithembe ngokubona njengoTomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kube thembisa into ezingacaciyo. So mina mbona ngani ayiyistori nje izifiso zikathemba lo amukela ezikhulunywa nje uMnangagwa.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa engena embusweni?
Ayeke yinto kube lo tshintsho olumangalisayo, ngoba kuyahlupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi alokhu sehluleke ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe balokhu bethole nzima. Imali yakho eseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, iyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima bulokhu bukhona. So nxakhangele i-economy sile amboni ukuthi singathi sonetshintsho elinye singathi kumbe liyabambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zobe siya phezulu njalo.
Uthi njalo uMnangagwa iZimbabwe esesikiyo iZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebe wahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi uMgabe ekumele amele akwenzayo, ekhanye engathabanga ngokuthi uMgabe uphuma elinye ibandla kumbe sezama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lobuntu liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.
UMnumzana Zenzele Ndebele yincwethi kwezombusazwe, sixoxela esekobulawayo.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela eZimbabwe bekhonona ngokungaphathwa kahle nguhulumende leholo elincane abalitholayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkulungwane zabalimi besameleni esabelweni seMaharashtra kwele India abafole okwensuku eziyisithupha betshengisela behamba ngenyawo bafika esigodlweni salelo lizwe iMumbai ukuzokhonona lokucela ukuxolelwa kuzikweleta abalazwa emabhanga ngoba bezisasinda.
Kufe abantu abangamashumi amane engozini yokulumatha umlilo kwendizamtshina ethwala abantu kwele Bangladesh eKathmandu Airport. Isikhulumeli senkampani yalendizamtshina eBangla Airlines ithi lendizamtshina ibithwele abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 iningi kuyizizalwane zaseBangladesh ileze Nepal.
Uhlangothi olubona ngokuqhutshwa kwezempila kahle eZimbabwe ole Health Professions Authority luthi isimo ezibhedlela siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela elizweni lonke jikelele ezibhedlela zikahulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Iziphathamandla zalolu hlangothi zethekelele ezibhedlela ezintathu eHarare namhla ezibalisa esePhararenyathwa eHarare Hospital leChitungwiza sicwayisisa umumo. Isikhulumeli salolu hlangothi sithi iqulala lolu hlangothi libone abantu abaningi abagoqela abantwana abehluleke ukuthola usizo lokwelashwa ngoba odokotela bengekho. Uhulumende wazise ngempela viki ukuthi odokotela laba sebebuyelile emsebenzini ngemva kokuvumelana laye kodwa bona bathi akunjalo njalo abekho ezibhedlela. Odokotela ezibhedlela zikahulumende baqale ukukhalala umsebenzi ekuqaliseni kwalinyanga bekhonona ngeholo abathi liphansi. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kweBulawayo namhlanje luveze ukuba odokotela bakhangela izigulane ezigula kakhulu ezifakwe kuintensive care ezinye zonke zikhangelwa ngabongi kuphela. Umnumzana Matthew Ndlovu olomntwana olaliswe esibhedlela sempilo ngomunye walabo abaxoxe leStudio 7.
Ngilomntwana ogulayo osempilo ubonwa ngonesi kuphela akabonwa ngodokotela.
Abongi lesikhulumi sempilo behlulekile ukuphendula imibuzo yeStudio 7 bethi kayibhalwe phansi izaphendulwa ngolunye usuku. Unkosikazi Samukele Ncube isakhamuzi sakoBulawayo obeze ukuzobona isihlobo sakhe empilo uthi akula sizo abalutholayo esibhedlela sebeze becabanga ukuthatha isihlobo bezongela endlini.
Strike lesesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi sizigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela akabuye ukuzobabona ukuthi abanike i-treatment esabe sikhangelele. Babe phongu bagcina khona ngale le bill lalo likhwela ngoba uyabehlezi esibhedlela khona ngale.
Kusenjalo udokotela okokhansili wakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi nxa abantwana bengadlalisa inhlabathi ehlangene lomquba wabantu kudala izibungwana kanye lomkhuhlane wesihudo. Uthe laloba kunjalo ukhansili ulusana lemikhuhlane yesihudo.
Nxa abantwana bethe badlalisa inhlabathi ehlangene lesiwe nje singathi ngumquba wabantu kule ngozi yokuthi amaqanda ama-worms angene emzimbeni yabo bawaginye ngaleyo ndlela abesechamisela ngaphakathi kwabo babe sebesiba lama-worms yiyo indlela yokuqala. But lokho kuthatha isikhathi eside kodwa kuphinde kube le ngozi yokuthi balakho ukuthi babe lo mkhuhlane wesihudo. So ngalokho-ke ikhansili viki zonke iyathatha inani labantwana labadala ababegula umkhuhlane wesihudo. So sihleli siyikhangela lisiyiqaphele ngamehlo khozi amanani lawa sibona ukuthi ayakhwela kumbe ayehla ngoba silezilinganiso ukuthi hayi nxa esiyedlule lapha siphunyukile sibe sesithatha amacebo.
Indleko yezempilakahle iphezulu kakhulu ezibhedlela ezizimeleyo ezingekho ngaphansi kukahulumende njalo balutshwana abenelisa ukuya kwelatsha kizo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Isisekelo sombuso webandla leMDCT sibikwazi sithi uNkosazana Thokozani Kube nguye omele athathe intambo zombuso kuze kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress ozakhetha kakutsha umkhokeli waleli bandla ngemva kokubhubha kobe ngumkhokeli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai. kubika uAnastasia Ndlovu.
Ibandla leMDCT liphakathi kwelitshe lembokodo ngokulandelwa kwesisekelo sombuso waso ngemva kokubhubha kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Loba kunjalo isisekelo sombuso walelo bandla sithi umsekeli wakhe unkosazana Khuphe nguye omele akhokhele aze abize i-extraordinary congress. Isimo simanzonzo ku-MDCT kuyaliwa kuluthuli inkokheli eyakhethwa ngumuyi ingasalandeli leli cele lesisekelo sombuso ilandela elinye icele elavela lanikeza uTsvangirai amandla okuzikhethela abasekeli osekudale ukubangisana loMakhuphe osezithi nguye olelungelo lokukhokhela i-MDCT yena wadliwa kukhetho lweCongress umnumzana Nelson Chamisa wethule isinqumo esilakho ukuxotsha uMakhuphe ebandleni. UChamisa labanye bakhe babe nemihlangano eMathebeleland North eDethe leMathebeleland South ePlumtree ngempela viki kodwa unkosazana Khuphe ubengekho. UZulu weZimbabwe ulemibono ehlukeneyo ngokwenzakala kuMDCT abanye besekela uMakhuphe abanye njalo besekela uChamisa kodwa umuntu wonke evumelana ukuthi udlakela olusebandleni leli kumele luphele. Abasekela uMakhuphe bathi kuyayangisa njalo ngendlela isimo esingakhona kunzima ukuthi bengathini. Umnumzana Limukani Baloyi uthi kubazwisa ubuhlungu okwenzakalayo ngoba bebekhangelele ukuthi uMakhuphe nguye olelungelo kodwa kwavele kwawonakala lapho kufakwa abanye abasekeli ababili.
Hey umama sizobuhlungu ngoba umama besikhangela ukuthi umama abambe into le uba buphambanisile uthole waphambaza ngokufaka ama president amathathu.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Gift Banda uchaze ukuba basebenza kuhle loMongameli Chamisa njalo udaba lukaNkosazana Khuphe lusahlafunwa zinkokheli.
UChamisa indlela akhokhele ngayo since ayithethe over ubaba uRichard Tsvangirai is late asilazolo ngakho masingakabikelwa ukuthi impumela yalokho kukhulumisana ngiyeke sibahambele phambili sibike ukuthi inkulumo zabo sezinga.
Isikhulumeli se-MDCT kobulawayo umnumzana Felix Mafa uchaze ukuba uyasuthiseka ngobukhokheli bukaChamisa ethi ungumuntu oqotho omncane njalo uthanda abantu bonke kungakhathalekile ukuba basuka kuphi kwelizwe. Ungezelele ethi umnumzana Chamisa ufuna umbuso wezabelo njalo uyasekela umbuso wenkosi yamaNdebele futhi kathandi izinto zobugwelegwele ufuna umphakathi ufeze amasiko. Ukuxabana lokuxokozela osokuthumbe ibandla leMDCT sekuchiye iningi labantu lidideke ingqondo ngoba bebekhanyelele ukuba unkosazana Khuphe abuse njalo kuyiwe ekhethweni bemanyene ukuze bakhuphe ibandla elisembusweni. Ukuxabana okukuleli bandla kulakho ukuphazamisa impumela yokhetho uma inkokheli zeMDCT zingehluleka ukukhumisana umlotha ngodaba lokuthi kulandelwe isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ligqibe imidlalo yezibaya liphezulu kwengalane yesibaya sikaGroup B kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifiers ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu leScotland emdlalweni oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamuhla. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqede imidlalo yalo linemiklomelo eyisikhombisa okulinani elilingana leliphethwe liqembu leScotland kodwa eleZimbabwe lihle ziphezu kwengalani ngoba line-net run rate engcono. Abafana beZimbabwe bale-net run rate ye-1.35 ukuthi abeScotland bale-net run rate ye-0.855. zombili iZimbabwe leScotland zizaqhubekela phambili ziye kusigaba esilandelayo somncintiswano esibizwa ngokuthi yiSuper Six ndawonye leqembu leAfghanistan lona eliqede imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu kusibaya sikaGroup B. Amaqembu aphumelele ukuyadlala kusigaba seSuper Six esuka kusibaya sikaGroup A ngabalisa eleWest Indies, eleIreland kanye leleUnited Arab Emirates. Njalo lawa maqembu azaxegwa lalawa aphumelele esuka kusibaya sikaGroup B kuthi ngemva kwalemidlalo amabili azatholakala ele mitlomelo eminingi yiwazadibana kudingwa intshantshu. Ikanti yabe vele ezethole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzaqhutshelwa elizweni le-England laseWales ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Inhlanganiso yeBulawayo ye-Volleyball Association ngempela viki edluleyo iqhube umncintiswano wokulungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka. Njalo amaqembu anqobileyo ngabalisa ele-National University of Science and Technology kucelela besifazane kuthi kucelela besilisa kunqobe iqembu le-Highlanders. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo ye-Volleyball Association William Maziro uthi lonyaka bakhangelele ukuba umdlalo we-volleyball uthuthuke kakhulu njengoba izikolo zemfundo yaphezulu lazo seziphatheka kumidlalo yabo.
Usizini yalonyaka, I'm glad ukuthi ukhangela silawo ama ngangikhala ngakho ukuthi siyafuna ama universities ethu, siyafuna ama institutions ethu around us ukuthi ebe active. So sikhangelele ukuthi bazabe bekhona sesimeleka lesi ayilupane State University le website ukuthi lawa bejoin abanye bebekhanya bethembisa. So sikhangelele ukuthi kube le competition ezwayo. Njalo sisibona ama community clubs ethu sivele silawo, siyabona i Highlanders isiphendukile njalo ku league after a year's break. So lokhu kuyasichaza kuyasikhuthaza ukuthi hayi umdlalo we-volleyball uyakhula.
Amaqembu aphatheke umncintiswano wangempela viki ucelela besifazane ngabalisa ele-Nust eliphutshelisendaweni yakuqala, ele-Hurricanes eliphutshelisendaweni yesibili, ele-Luveve High School kanye lele-Bulawayo ye-Poli eliphutshelisendaweni yesine. Kucelela besilisa iqembu le-Highlanders liqedelisendaweni yakuqala kuthi ele-Nust liqedelisendaweni yesibili. Endaweni yesithathu kube leqembu le-Hurricanes, kuthi kwesine bekuleqembu leBulawayo ye-Poli. Endaweni yesihlanu bekuleqembu le-Milton High School, kuthi eliqedelisemsileni le-Luveve High School. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kangele ebezihamba phambili.
Iqola elivela kwele Zimbabwe lisikhona pha eMelika eNew York emhlanganweni weUnited Nations okuthuthukisa amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni.
Abatsha esiqintini seGwanda sebexwayiswe ukuthi bachiyane lodlakela kundaba zombusazwe.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi.
Kwanele mthwakazo livalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.